sekukwambunzi dlemini kulumango nanku ngoba impisi lamakhankala asehlasela abulale imbuzi izimvu obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni qede yachathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi omunye wasebelothiselwe ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zezomdabu othi wakwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe
amakhanka adla egumeni inkukhu asisela nkukhu asisela mbuzi sesizihlalele nje sesingabayanga kudle emagumeni ngikhuluma nje kudle kuthange ingalukhuni yomntanami
ongusobhuku webhuku lakwamadlewudlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe
okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi impisi ibonakala ihamba labantwana khonapho esigakini thina kade singakwejayelanga
unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa kusuku bunye
yadobha yahamba yakudla yaphinda yaphenduka sembusuku yazathatha lesibayeni esisodwa amakhanka angikhulumi phosa lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsika zodwa
esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele
uhlupho lwamakhanka lempisi kuyaphambili njengamakhanka wona sezikhale ekuseni langama-6 ayakhala
kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendle lezi bayasondela eduze bebaxhase ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo
imbuzi sekusele ngambuzi ithula zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusindla kusiya phambili singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani
umsakazo we-Studio 7 uxhumanela kohlangothi lukahulumende olwezimbabwe parks and wildlife management authority zimparks abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farao ethembisa ukuthatha inyathelo
I think we also need to look at the Nkayi Road District Council as an appropriate authority
lokhu asikakubikelwa ngabenkayi Road District Council njalo sikhuthazele izakhamizi ukuba zibike isipho lezi kibo ngoba sikhuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayibika lokhu thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu ngakho kufuze bevikelwe
uFarao ukhuthaze njalo amakhansela kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezi nhlupho qede bezise ekhanselini ukuze bephathiswe abezimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendle labantu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana labompisi lamakhanka zihlahle amehlo ezi fuyeni njengalokho osokusenzeka enkayi ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini